sibele meeting namhla kuseni labo bathe sokumele bejoin njengoba igovernment yangkhona ingakhangela izikhalazo zabodokotela for isikhathi eside kangaka. So lawo sebejoinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokhu besebenza besithi umumo ungatshintsha sebediniwe lokho besebenza izinto zingalungiswanga. So labo sebejoyina isisayithi.
Singathi lapha sikhuluma ngabodokotela abanjani, sizokuthiwa ngama-senior registrars lama-consultants abantu abanjalo, ngabantu abanjani esikhuluma ngabo la?
Ngama-specialist odokotela asebefundele ugwalo lwaphezulu ukuthi bebekhangela amashudi aspecific medicine, yibo bosi bethu so to speak.
Singathi
abaku top hierarchy of the hierarchy.
Ngabantu abaningi kanganani bona besikhuluma ngabo baba dokotela Pepe?
Ama-specialist eZimbabwe wona ngokwawo malutshwane, but ukujoyina kwawo it's a big signal because kusho ukuthi akuna patient singabi ikhangela okwamanje, especially ama-patients alama-conditions a-complicated anzima ukuyelatshwa ngodokotela abancane.
Singathi lapha sikhuluma ngemikhuhlane njengayiphi baba?
Kuyadependa nxa kuyi-medicine kumbe kuyi-surgery. I-surgery sasikhangela ama-operations afuna abantu asebafunda kwaphezulu. Then i-medicine kule mkhuhlane yangikhona, imikhuhlane le ibamba abantu abadala le complicated imikhuhlane enjalo njengabo-diabetes, i-diabetes esiku-advanced stage, u-heart failure laba le mkhuhlane amathiwa ama-autoimmune diseases, imikhuhlane enzima nje kulapha ngodokotela abancane.
Pho manje kuzahamba njani dokotela Pepe lapho? So ungani sokuhlupha ezibhedlela?
Hawa, i-condition leyi i-condition nje ebilokhu ikhona isikhathi eside, but uhulumende kazange engenile ngokuphangisa. So i-crisis leyi just an acute manifestation of a chronic condition nje ebilokhu ikhona. Esikhulekelayo ukuthi nje uhulumende ngalesi sikhathi engenele ngokuphangisa ilungise umumo ezibhedlela, impilo zabantu abantu bencedakale, impilo iqhubekele isiya phambili.
Yes, siyabona njalo ukuthi u-retired General Constantino Chiwenga yena umsekeli kamongameli uthi hayi ukuthi lihole ngama-US dollars akuyenzi, njalo lo mongameli sesisukile ku-leave useqalisele umsebenzi. Konke konoku kutshona?
Indaba vele ibuyela khonoku nje ukuthi thina into esikhala ngazo zi-specific, akula maphilisi ezibhedlela, imitshina ezibhedlela ayisebenzi, odokotela bala mali ukuya emsebenzini, izinto zonke kumakhethi sezithengiswa ngama-US dollars. I-Coca-Cola khathesi ithengiswa ngama-US dollars. Imali esizitholayo ngeze-RTGS. So imali le esiyitholayo i-RTGS asikwanisi ukuyisebenzisa futhi ngenxa yokuthi ayikwani, njalo yonke into sifuna ama-US dollars. So into esuke sifuna ukukhuluma lohulumende yena le ku-negotiation ukuthi bona banani abangasinika besincedise ukuthi imisebenzi leyo esiyenzayo umoya wethu wonke sibhadale ama-salaries ahambelana ngemsebenzi wethu njengabodokotela.
Yes, singathi vele nalibona ukuthi lizaqhubekela phambili lize lithole konke khonoku elikufunayo.
Yes, yikho kuvunyelane ngodokotela bonke.